Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Namukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kumfumfu 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ezegqekeni mthemba yokuhlabantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnankagwa ngumuntu wohlame ngezikhathi zonke zokhetho owenzanxa umgabe ecabanga ukuthi ashiye okombusazwe lokho ngo-2008 wasikhethuka mnazahamba ngiyebulala abantu. Ngakho abantu bezimbabwe babesabela umongameli uHelen Thamisi ukuthi angalinyazwa laba bantu abalobu hlobo obudala.
Ibandla le-MDC selisole kakhulu ukuhlaselwa komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli be-ZANU-PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke umdala wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngekavuka yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo besashiwo kodwa abanye abazaphila bazaphileleyo. So mina wami umbono usesithini abantwana abafuni bahlahle sivikeleke.
Ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilovela. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Ivandla le-MDC Alliance lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga e-ZANU-PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli be-ZANU-PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa umnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla le-ZANU-PF esithi kumele lichiyane lodlakela. UChamisa obesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBushnough loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame eMasingo ngabanakanelwa ukuthi ngabe-ZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zombhobho nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamachumi phose amabili amadola emelika 19,331 enkundleni ye-GoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU-PF endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula ntembi into enhle ikuthi ngisubuntu bonoko uthi nxa umye wethu ethe wonakalela kumbe wazibonela ngokwishemba wena hayi sithi bana simncede simthengele enye imota loku abakwenzayo ibuntu isintu akula ntembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili even uhulumende ngapha mina bengizafuna umcelela kuba umnanga kuthi bamnanga ba alinaenye imota wanini esingabe samnika undoda lo naye abesebenzisa akula ntembi vele umuntu kunjalo ukuthi kodwa asiphalane nezinto lezi sisebenzise sihamba siyaphambili. So it's a good gesture by the people abakwenzayo konokwana. And ngabe ngiyaphisa besayenza njalo bephinde betha imali ngale eManama High School egwada ngale uphahla lwaphuma lonke du ake nisayena imali bakithi sithengele abantwana abanophahla bafunde ngapha sithengele umnumzana ukuhambisa imota ukuthi ahambise sibe sikwenza vele i-social responsibility.
Baba uSibanda khonoko ukuthenga imota ngicela ushaye ngamafutshane ngoba isikhathi sesiphelile. So why abantu behlanganisa imali bezama ukuthi bencede uThamisa kwenza into ngathi
ikwenzeka esegcekeni Mthemba ukuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu wodlame, ngumuntu wegugurahundi, ngumuntu ka-2008 oqeda abantu ngezikhathi zonke zokhetho owenza ukuthi lanxa umgabe ecabanga ukuthi achiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi phenduka mnanza hamba ngiyephulala abantu wayedla ama-short sleep. Ngakho abantu bezimbabwe babesabela umongameli uNelson Thamisa ukuthi angalinyazwa indaba abantu abalobudlovu kungaka. Kodwa kungasena nokuthi ngithi kancane nje into ehlale isenziwa ngabantu bezanu leyi eyenziwa nje manje lanxa sikhangele kumfowethu uGolide ukuthi usekhuluma ngeManama esithi kuthiwa khona kufanele abantu bahlanganise imali ngoba ehlanganisela uPresident uNelson Thamisa ukwenzela ukuthi bathenge uphahla lwesikolo seManama. Uyazi ukuthi Chuma angikwazi mfowethu kumbe ukuthi alikaze liphumele izweni yini kumbe alikaze libala amabhuku awe government i-governance linabafowethu bezanu okwenza ukuthi lehle kukwazi ukuthi umsebenzi wokubisela uphahla ezikolweni kawususwa kuhulumende ngoba siyabhadala into ezithiwa ngama-taxes
lizakusa lize litshone kuloku ngophikiswana obele ngento engekho. Into eqakathekileyo ukuthi kona into zonke nxa sizenza even konokani sebekutsho otona uhulumende ngumenenze lokhu uhulumende akula ntembi uthi ancediswe ngabantu akula ntembi ngitsho yiko ntona hayi nxa sikwenza sikwenzeni nje sincedisana yonke into akula ntembi ngoba uhulumende kasikuthi uzakubantu ubambe yonke into eyedwa thina abantu yinto esimake up uhulumende njengoba ekushilo abantu nxa uhulumende esengenile i-government of the day isungumhulumende wabantu bonke whether MDC ZANU-PF Mthwakazi kumbe whichever other party. So okutshengisela ona vele kumele hlale sibambele sinjani. So there is nothing absolutely wrong dokotela mfowethu uthi kona abantu bethu hayi asikhipheni abantu asincediseni abantu akuna nto embi ngitsho
hayi i-governance umfowethu uGolide ngani kayizwisisi i-social responsibility baba Golide yikubhadala ama-taxes akho. When you get paid, it's paying your taxes. You go to a social responsibility. Government, the government then is saying that umsebenzi wokuthi ithatha izimali zani isebenze ngendlela eqondileyo.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Thamisa. Ubekhuluma endawonye lo mnumzana Joseph Chuma weZanu PF. Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe esibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebe banjwe lumkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437 okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. Kunjalo nje ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni ye COVID-19. Leli nyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Namhlanje bekulilanga lokuqala lokuhlatshwa kwabantwana eJackson yokuvikela iCorona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Joe Phahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi iJackson yePfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa kubeka kucaca ukuthi bazahlaba iJackson yePfizer eyodwa hatshe ezimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure parents and the
loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikabangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolu gatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvume yabazali ngakho bengahlatshwa noba abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzalo isizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Nyati uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana angivumelani lakho, njalo kumele kube nesivumelwano emzalini nomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami, ngoba kusasa ma esegula ugovernment uzomnceda yini? Ngoba yimi njengomzali engigcinayo lo mntwana, kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntana ajove or what.
Kodwa-ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Sithole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo nkulunkulu ngeke avume. Yebo, baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila, bazavikeleka. So mina wami umbono usebuthini, abantwana abakhululi bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempilakahle lazo kazivumelani ngaleli nyathelo. Zikhona ezinye ezithi yokuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele, njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melesuro 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunywa seUnited Nations unkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi izijeziso ezedeswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza, kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asizibonela umthelela omubi iZANU-PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani, njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizinisi ibhizimusi. Isikodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetsheya. Sixoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi Melika ihlangane le-United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace ba. Ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahlonipha amalungelo abantu ezingahloniphi i-constitution. Ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe i-constitution, zihloniphe umthetho, zihloniphe amalungelo abantu, zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe, ziyeke i-corruption. Kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba abalutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama sanctions angavuka esusiwe uma bengahloniphi iconstitution, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bayeke ukutshaya abantu, babe lokhetho olukhululekileyo, kungenzeki konke lokho esikubonayo. Yikho kuphela ama sanctions akufakelwayo. Nxa bengafuna ukuthi aqhubeke, kabahloniphe umthetho weZimbabwe, iconstitution yeZimbabwe, umthetho weZimbabwe, lamalungelo abantu beZimbabwe.
IMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika, amankampani akhe akhule, akwazi ukuthi aqhathe abantu abaningi, akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa idlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azo khangela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe, hayi okuhlupha abalutshwana ababusayo. Kumele kuthunyelwe uspecial rapporteur on torture, uspecial rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings, lezinto zonke ezinjengazona lezo. Hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana ababusayo angahlonipha amalungelo abantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi, inhlanganiso ye-ibheju likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ibhetho likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobelela inhlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing ukuthi NPRC ayisiyo independent body ezalungisa inhlupho zabantu. Ibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni khonoku kuyazicacela, amboni ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebesebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. ngoba ngakhangela eZimbabwe konapha ule anti-corruption commission ulale enye lokuzeni commission e-corruption futhi layo eyakhiwa ngumongameli amabodies lawo akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwe-memorialization udaba lokudila nombhuqazwe okuyi-commendate yabo abafuni ukuthi beqondalelo lalo ngqo ngoba be-conflicted sebetshintshile from ukuba independent body sebethunywa ngu-perpetrator besaba u-perpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luya phambili yini lolo hlelo
Bengisesilobela kuvike eliphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana nezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifunile ithi sizalibisela bengixoxisana nezakhamizi zebhalagwe nazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kathesi sisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje silokhu sisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi u-perpetrator uzabe lokhu ewatshontsha bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna lathi sizaqhubeka siwafaka
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yebhetshu likaZulu. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukutshonisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokugijima esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kuqalile ngomvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg New Travis McMichael nomakhelwano wabo uWilliam Brody Bryan betheswa icala lokubulala u-Ahmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga lutho ezigijimela ekuseni ngokubulawa kwensundu lo kubangele ukuxokozela nokufuthelana okukhulu kwele Melika bombango ukucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungenza njalo kuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundu lo engelacala ukwazundisa abaningi umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umama owe-Lake Mead esabelweni seNevada uyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yibungani kuhle kwezulu emhlobelweni ongentshonalanga yelizwe ngasikhathi sinye uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise kuhle ngabantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngamashumi athobamunambili e-AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya Kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zase-Cape Town kwele-South Africa ukuyageca izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba ukuhamba kuhle kwamanzi anathwa yizigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho. Abantu bawele Sudan sebele nsuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigodo sikamongameli eKhartoum betshengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kukahulumende wentando yayiphikiswa owayekhona besithi laye umutsha osaphethe intambo zombuso akala akwenzayo ukuthuthukisa isimo esihle sezombusazwe elizweni lelo kanye lezomnotho.
Kuhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba o-International Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana ngibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule ikampani ethiwa yi-Firestarter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca. Ku-Facebook ithiwa Hair Business District. Hair Business District ku-Facebook lingasidinga lapho. Ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu-5 sifuna ukwenza lokhu, siyaliphathisa kumbele ngabomama benkonzweni lingu-30 lingu-50 lise-Dubai wherever lapho elikhona lingasithinta siliphathise ukubana liqoqane. Nxa kusiba la mathuba ama-group asungulwayo ngiyawafaka ku-Facebook. Siyazama ukuthi sazise abantu abaningi ukuthi kule qembu esilisungulayo elizabe lisenza lokhu ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana or angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi engiyinika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazakulifike ngitsho la kancane,
kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuyinvesta khona, ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho uhleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius or kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uyinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni ebulenjini kula lama-embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lelo elaphe elihleli khona lina singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eseCanada, uyabachayela ucingo nje ubabuze ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yokuthi bakuxwayise. Sikhuluma sinjenje ngilinde ukuthi ngikhulume lo ambassador omutsha laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. ama banki lawo lapha esibhenka khona engaba ngama banki lapha eCanada but ungangena khona ukuze ukuthi bank bengicela ukubuza ukuthi kade vele North Cyprus ukuhamba njani lingaba lolwazi ngakho sengithola ukuthi baya kucebisa and bakucebisa kungela mbadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo ingcwethi yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe-International Community Development udabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.